I-judgment lana ithi umuntu lo owabhala incwadi kayisuye Secretary General we-PDP, umuntu ongaziwayo. Njalo ibisisitsho ukuthi u-Secretary General we-PDP ngu-Settlement Chikwinya. Ibisisitsho futhi ukuthi umuntu olamandla okubhala izincwadi, ebhalela izincwadi kubo-Parliament lezinye inhlanganiso ngu-Settlement Chikwinya njengo-Secretary General, njalo ethole imvumo ukuthi entayibithi njengo-President. Kumbe mina njengo-Vice President ngiphiwe lawo mandla ngu-entayibithi njengo-President. Ibisisitsho ukuthi konke okubhalwe, izincwadi zonke ezibhalwe nguLundoda, le ncwadi ayibhalela i-Parliament ngo-2020, incwadi leyana kuthiwa ibolile, is null and void, ayisebenzi, yesulwe yi-court. Njalo lezinye zonke izincwadi azibhalayo kumbe azazibhala, okugoqela le ncwadi ayibhalayo esenza ukuthi zirecall, konke lokhana kwesuliwe. So ngokubona kwethu ke sibone ngazani sekumele sibuyele eParliament, ngoba nxa incwadi ayibhalayo kuthiwa ayisebenzi kubengela mvumo yokuyibhala, okutsho ukuthi i-recall lena eyenziwayo ime phezu kwento ebolileyo. So okutsho ukubana sikhangelele ukuthi nje kumele sibuyele ePhalamende masinyane.
Yebo, lingabuyela eParliament, kodwa kusasa kungavuka elinye ilunga lebandla lenu selilobe incwadi lilixotshisa njalo ke, kuyini okuza kwenzakala?
I-judgment ye-court iyatsho ukuthi umuntu olemvumo wokuthatha izinqumo ezinjalo ngu-entayibithi njengo-president, encediswa ngu-secretary general wakhe onguChikwinya. Ukuba lilunga lebandla akutsho ukuthi ulawo amandla okubhala leyo ncwadi. Ngaphandle nxa ibona abantu ababili, omunye wesithathu kungaba yimi, ngithunywe ngu-president. So i-constitution yethu itsho njalo, laba abanye bangabhala baze baqeda ama-ballpoint lamapenseli, kodwa abala mvumo yokukwenza khona lokho.